Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngiyala ku Studio 7 ngesonto mhlazi intathu kumfumfu 2021 ngokhiphi sidube. Endabeni zethu lamhlanje. Yamemetheka igcwane le COVID-19 ezikolo eZimbabwe.
Abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhatamboni zilandele.
Ibandla leMthokazi Republic Party lithi lizaphatheka kukhetho lwamakhansela lolokudinga abazangena kudala lepalamende ngomnyaka ka-2023.
Sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Bayakhala abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okuziphilisa.
Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje.
Zalethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Abazali lababalisi bathi ukumemetheka kwegciwane lwe-COVID-19 ezikolo kudalwa yibuyekedisa ngokulandela izixwayiso zabezempilakahle kanye lokwehluleka ukuhlola ababalisi labantwana besikolo ngesikhathi izikolo zivulwa. Lokhu sekudale ukuba abazali bengahlaliseki ngempilakahle yabantwababo ezikolo. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko othi balitshumi lambili, i-22, ababanjwe belomkhuhlane we-COVID ezikolo. Kulabantu abedlula amatshumi ayisithupha i-66 abahlolwa elizweni lonke batholakala belegciwane le-COVID-19. Umnumzana Themba Kuyemoyo, isikhulumeli senhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uthi ukwanda kwenani labantu abathapha igciwane le-COVID-19 ezikolo kubangwa yikuthi akuhlolwanga ababalisi lezifundi ngesikhathi kuvulwa izikolo.
Inani le-COVID kulamalanga liyaqansa ezikolweni, ikakhulu ama-high school. Esikunanzelela zikuba akukho okwenziwe nguhulumende njengokuthembisa kwakhe ukuba uzenza konke okusemandleni akhe ukuze abafundi lababalisi bavikele kumkhuhlane we-COVID.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu ongumbalisi koBulawayo ukhuthaza uhulumende ukuba akhuphule indlela zokumisa ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 ezikolo.
Ngabe uhulumende uyathatha amacebo okuthi abone ukuthi uyafaka izindlela ngapha esikolo kutestwe abantwana lababalisi, akube lento othiwa yi-social distance.
Zana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uthi izakhamuzi zakoBulawayo kumele zilandele okwethulwa ngabezempilakahle.
Lalo siyananzela ukuthi ukuziphatha kwabantu kuma communities akukuhle ngoba abantu ngathi sebe-relaxile, abanye amamasi abasagcoki, ukuthi umkhuhlane lusakhona ukaphele, baqhubeke behlonipha ukuthi ba-social distance bayinanzele, bafake ama-mask, bavothe endaweni eziminyene izikhathi zonke.
Unkosikazi Sizakele Chabalala ohlala esigodini njalo engumzali olabantwana abafunda ezikolo ezitshiyeneyo uthi sebedlela evalweni ngenxa yokwenzakala ezikolo.
Iqiniso, abantwana i-social distance abayazi. Iziqondiso lazo ukuthi bazilandele ziyakhulunywa bhatamboni zilandele.
Kusenjalo kulabanye abantu abalokhu bengahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo ngumnumzana Norman Thebe ohlala koBulawayo.
Asikahlabi ngenxa yokuthi asiboni mahluko phela. Asihlabanga kodwa amanani akhona la aqanja abantu ababanjwa lokhu esiyesehla, okusho ukuthi phela i-vaccine ithevela isebenza.
Udokotela Agnes Mahomva osebenza eofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa lapho abona khona ngemikhuhlane ememetheka ngamandla uthi bafisa ukuhlaba abantu abaningi njalo bazahlolisisa uhlelo lokuhlaba uzulu ijekiseni yesithathu.
Abaphenyi bakwamanye amazwe bathi ukuhlatshwa amajekiseni okubooster awesithathu kungaphathisa, kodwa thina okwamanje sisaqakathekisa ukuthi abantu bonke bahlatshwe amajekiseni amabili avele emele umuntu wonke awathole.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kulomuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe. Umkhuhlane lo sowabulala abantu abedlula inkulungwane ezine, i-4,625 eZimbabwe solokhu waqhamuka elizweni nyakenye. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ibandla lemtwakazi Republican Party lithi lizaphatheka kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023 loba lingasuze libe lomuntu ozancintisa kukhetho lukamongameli. UMnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli we-MRP, uthi bazaphatheka ekudingeni amakhansila labamele izigaba ezijeneyo edale lephalamende.
Sizaphatheka kulolu khetho sikhangelele ama-local elections esingathi thina yikuvotelwa kwabokhansila. Singenele kukhetho lwabomeli bephalamende kuzabelo zonke zemathebeleni lemidlands. Esithi thina ngokwenza lokhu sifisa ukubisela i-political power kubanikazi bayo abangabantu bakomthwakazi.
Umoya uthi abantu emathebeleleni lenkabazwe kumele bavote ngobuningi babo.
Umthwakazi Republic Party isibuyile ukuzomela abantu bakomthwakazi ngeqiniso, kungakho siyabakhuthaza lokuthi abaqale ukuya register ukuvota kumazeki offices wonke akhona kwelikamthwakazi ukuze senelise ukuthi ngo-2023 sithathe amandla lawa asesiwathathelwe yiZANU PF le MDC beqede lapho babuyele bayekhona lekobamba zonke Harare.
Futhi kuningi okuzakwenziwa libandla lakhe ukuze benqobe kukhetho oluzayo.
I-MRP ilama strategies amaningi ezathola ngayo uzibuse wayo. Asikawasebenzisi wonke, asikavezi wonke emphakathini. Ukungenela ekhethweni siyakwazi esikwenzayo, njalo futhi siyakholwa ukuthi komthwakazi akulali imibandla elizavotelwa elivela eHarare khonale ngo-2023. Kuzovotelwa imthwakazi Republic Party. Bengariga sizobona ukuthi basirige njani, ngoba kathesi sililona kuphela ibandla elilwela abantu bakomthwakazi lapho bethathelwa amathuba emsebenzi, amathuba amabhizimusi, umhlabathi nakho konke okuhlukumeza abantu bakithi.
UMnumzana Thabani Nyoni olandela imthwakazi Republic Party uyakusekela okwethulwe ngumoyo.
Wonke umuntu ongaphansi kukamthwakazi sigoqela imathalenti yonke isuka immigrants asukumele phezulu ayirejista avotele imthwakazi eholwa ngubaba uMqondisi Moyo. Sizama ukuphakamisa kakhulu iMatweland ngoba ungananzela thina eMatweland asina power.
Kodwa uMnumzana Musani Mbuso Ntini olandela ezombusazwe uthi akumelanga ibandla le-MRP libone engani abantu bonke eMatweland lenkabazwe bayabasekela.
MRP ngenxa yokuthi ngabantu abasesigabeni leso asilo qiniso leyo. Sile kathesi ukuthi MRP lama-members angaka eMatweland nenicleans kumbe sifina ama-district ukuthi ilama-members amangaka. Singakhulumi ukuthi MRP ikhona, ukuba khona ikhona ile presence, kodwa i-presence ayitranslate to ama-vote.
Okay. Umoya uthi kunengi okwenziwa ngabavela eMpumalanga, ngakho-ke bazavotelwa ngabantu abaningi.
I-MRP iyabhoda isezabelweni ibumba ama-structures. Yena ugijimela ukumbuza ukuthi ama-members ethu mangaki. Akuqakathekanga ngoba ubaba uNtini uyezwakala vele ukuthi kasapoti imthwakazi, kasapoti MRP, ngabe zisapotela amabandla aseHarare. So-ke lokhu ukuthi MRP ilamalungu amangaki kumbe abantu abangaki abayisapotayo kuzabonakala. Ngithi ukhetho luyeza saqhubeka sikhankasela abantu ukuthi basisekele. Ngicabanga ukuthi umbuzo lowo angeke ngiwuphendule namhlanje ngoba uNtini ule agenda yakhe. Lo umbuzo wokuthi khona khona why singakontesti presidential eZimbabwe kuyacaca thina ilizwe lethu liphelela eminyaka ekhwekhwe laphana yikho kule border e-Jameson Line. Sizama ukuthi abantu bakithi basinike imandate bengabantu bakithi. Asifuni imandate emashonaland ngoba sokwehlula ukuphila labantu beMpumalanga. Sikuzamile for iminyaka engu-41 yonke kusehlulile. Sizozihluphelani ngento esingela control kuyo. I-national politics yehlula ubaba uJoshua Nkomo owayelamandla amakhulu.
UMnumzana Chris Bebe olandela ibandla leMthwakazi Republic Party uthi kwenzakala ukuba ibandla le-MRP
linqotshwe ukhetho oluzayo.
Asinalo sibhothe singamaNdebele ekugcineni silamachances silamathuba amancane ukuthi sibe iMRP ingene embusweni. So usesengapi lapho ngoba mina as a young njengomuntu osesemusha bengicabangela ukuthi wena njengomongameli wethu uzositshela ngelindawo ukuthi madoda azikhale manje. Kumele thina sithole ethu indawo as it was divided ngabo-80s ezihlala usisho. Yinto thina esilindileyo sikwi-exile manje.
Umoya uthi kula bantu abaningi abazavotela ibandla lakhe.
Asekeleni ukukhohliswa sitshela manga ngabantu bempumalanga besithi siyi-minority kumbe sibalutshwane. Lokhu akusoze kusebenze. IMathebelele nje kule migrants esithi ngumthwakazi, i-population yabo it's over 6 million. Sikhuluma njengalokhu kade sikhuluma. Abantu abayi 6 million bayenela ukwenza ilizwe labo. Ungakhangela abantu abayizwe njengabo Botswana, lilabantu abangafika 2.5 million, eSwaziland is 1.1 million. Silamanye amazwe alabantu abaku less than 100,000. Kodwa ke konke lokhu ukuthi besitshela ukuthi kusibalutshwani akusoze kusebenze ngoba sesifuna ilizwe lethu.
Akwaziwa ukuba ibandla le-MRP liza kuza njani kukhetho oluzakwenziwa ngomnyaka ka-2023. Wezimaphandleni namhla sesigabeni seLupane lapho sixoxa khona lo mnumzana Thembelani Moyo.
Siphakathi kohlupho olukhulu kakhulu ngokoma kwelizwe ngokuswelakala kwemali. Amabele ebesiwalimile kumnyaka ophelileyo yiwo esesithenga ngawo ama-basics agoqela isepa, amafutha okupheka, ithukela lokunye nje. Imbangela yokuswela imali indlela yokuthi imali ivele imali le ivele ayikho la ngobunzima kokuswelakala kwemisebenzi esingayenza ukuze sithole imali. Okubuhlungu ukuthi loba sithi siyazama ngokuziphilisa ngokulima into ezinjengama cash crops kawabhadalwa ngesikhathi azathi mhla ebhadalwa imali yakhona iyabe ingasathengi ngithole siwiji esisodwa somntwana. Kumanje sesihlalele evalweni sizakhamizi ukuthi kusiyafika isikhathi sokulima ukudla ebesilakho. Kuyabe sekuphelile njengoba ngisitsho ukuthi yikho esikudlayo sibuye sikwenze kube yimali njalo. Enye yengozi enkulu ukuthi siyabe singazi ukuthi kumnyaka ozayo izulu lizakuna kahle yini kumbe hatshe. Okuyikho kusuka kube nzima nxa lingasananga ngoba siyabe sesiphakathi kwayo indlala engagcina isiquma amathumbu.
Yes, akuzwa moyo pho ufisa ukuthi kwenziweni ngakho konke lokho okuhluphisa kamizi. Izakhamizi zona zithini?
Esikukhalelayo ukuthi ngabe uhulumende uyazama ukuthi abantu nxa bethengisa umumbu, amabele kumbe inyawuthi, iloba uchinda, baphiwe imali ezandleni cash, iloba ilibhondi lelo hatshi leyi eyomoya i-RTGS, ngoba indlela esetshenziswa ngayo ayiqondanga phandle lapho. Okunye uhulumende ngabe uyazama ukuthi asungule ama-projects azayenza ukuthi impilo zethu zithuthuke sithole imali yokuthi lathi senelise ukwenza inhlelo ezijeneyo. Okusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi umumo ulokhe usoma ngamandla okubangelwa ngumkhuhlane lo okhona we-COVID-19 lawo ohle wengezelela inhlupho esibhekane lazo ezomkhonomo. Ibuhlungu kakhulu impilo esiyiphilayo kumanje ngoba indlela yezinga lempilo okumele siphile ngayo kayisiyo esiyikhangeleleyo singabantu banamuhla. Sekungani siphila impilo leyana yakudala yabokhokho bethu umhlaba angakabhucuki. Okunye njalo besicela ukuthi abantu laba esabavotelayo ukansila labo MP kababuye kithi ebantwini bezokuzwa izikhalazo zethu.
Kwezemaphandleni namhla besixoxa lo mnumzana Thembelani Moyo odabuka eDaluka eLupane esabelweni seMathebeleni North. Lingakhuthwa luhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Singakangeni kusigaba esilandelayo. Sisangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Associated Press libika ukuba kulabantu abafisa ukuyaphephela kule Italy, abadabuka kule Libya, abahlengwe elwandle ngabezomvikela kulandela ukuphela amandla kwenjini yesikepe akade besigadile. Umnumzana Anthony Blinken ophethe uhlangothi lukahulumende wakwelemelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe ulubhekise kwele France lapho khangelelwe ukuba uzazama ngamandla wonke ukulungisa ubudlelwano belizwe lakhe lele France kulandela ukuthobelana ngohlelo lwezikhali zenuclear. Sobu isikhathi sezamasiko.
Senana masiko.
Ye lingalishona njani izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa ngobudlelwano phakathi buka malukazana, ubabakazi kanye loninazala. Kambe ukuthi kuyini okwenza ukuthi kuhlale kuxozela sonke isikhathi phakathi kwabantu laba. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxa lo nkosikazana Victress Mathuthu okuhlanganiso yezimi embokodo. Usanda kuncoma umalukazana wakhe enkundleni yokuxhumana eFacebook. Siyakwamukela kuhlelo nkosazana Mathuthu.
Uyabingelela Dube, ngibingelele kubalaleli bomsakazo omuhle weStudio 7. Ngibonga ukanukela ehlelweni lakho bakuDube. Ngiyabonga.
Ye, sibonile lapha ke uncoma izenzo zikamalukazana wakho. Kambe wini okwenza ukuthi umncome kangaka?
Ngiyamncoma mpela, ubonile ngimncoma umalukazana wangakithi ozalwe ePlumtree kodwa uyendele enkaya ethethe ngumfo wethu omncane. Okungenze ngamncoma ukuthi izenzo engisengizibonile zenza kusukela eshadwe ngumfo wethu eminyakeni mhlawumbe elithumi edluleyo izinto ezinhle kakhulu ezidinga ukungconywa. Ngoba kuhlala kunokuxabana phakathi kwabo kwamalukazana ambela, umamazala ambela, bo-anti lapha ekhaya. Thina besingakakuboni kuye umalukazana wethu, sesengumntwana nje ofana nolathi nje sisekhaya. Umama lobaba ubaphethe ngendlela enhle kakhulu. Ayi, siyakuncoma kakhulu, njalo kuyinto enhle engavamanga, kodwa siyibona isenzakala. Siyambonga kakhulu umakoti wethu, sibonge nePlumtree osikhulisele umakoti olunge kangaka. Sibonge kakhulu isigaba sakoChichi lapha adabuka khona. Ayi, mina ngiyamncoma kodwa wami, umphethe kahle umama, umphethe kahle ubaba, lathi singo-anti sinja, silahlupho naye.
Kujayele ukuthi isikhathi sonke kube lokuxozela phakathi kukamamazala, umalukazana wakhe, kanye labo babakazi khonapho vele ukuthi kuyindaba vele kungabe lokubuhle sonke isikhathi.
Kube into leyo yokuthi kuthiwe kulokulwa phakathi kwamalukazana nomamazala labantwana bangu mantombazana basekhaya, into abantu abazijwayeza nje yona ukuthi hayi into eyenzakalayo, sekucatshangwa ukuthi hayi vele kumele kuhlale kusenzakala. Kanti ke kuyenzeka ukuthi lingabodade wabo bendoda libe lokudlalana obuhle lomkamfoweni, njalo ungumamazala ube lokudlalana obuhle nomalukazana wakho. Yebo, khona kuyakuliwe kakhulu. Ngicabanga ukuthi usuka mhlawumbe odade wabo bomuntu bebangu ubele isikhwele ngomfo wabo, kumbe lo mama laye kukhona ukuthi hayi umntanami kade ngenzela lokhu ngesikhathi engingathathi, manje sethithe kasangenzeli. So mhlawumbe ukulwa kusuke kusuke khona lapho. Kodwa ke into elungisekayo leyo ukuthi nxa umamazala engazwisisi ukuthi hayi kade umntanakhe sethethe, so lo nkosikazi ezinye izinto sezazenza ngendlela ehlukileyo ezingafanelanga nangesikhathi engakashadi, umamazala azwisise lokhu. Lo malukazana futhi laye azwisise ukuthi hayi njengoba yena eshadile lapha ekhaya ufice uvele umngakhe elabo dadu wabo, njalo umngakhe uzelwe lwabazali, kuzamele ukuthi azwisise a-understand mpela ukuthi kumele aphile njani nomngakhe, aphile njani labazali bomngakhe, aphile njani labafowabo bomngakhe, engafiki sesiba umuntu owehlukanisayo ukuthi hayi ngoba mina sengishadile lapha ekhaya lo muntu sengowami ngedwa. Phambi ngoba yena afike lo muntu bevele le mpilo, uzele wakhuliswa lapha ekhaya njengomngakhe. So kumele ukuthi akuzwisise khona lokho umalukazana ukuthi hayi umngamu labazali, umngamu labafowabo, kumele afunde ukuphila la lomngakhe sazi ukuthi hayi kulabanye abantu ngaphandle kwakhe labantwana bakhe. Okwabo babakazi abakhona lapha ekhaya, okunye kudalayo ukuthi mhlawumbe babakazi uthole ukuthi sebehambile baya kwenda, mase bephenduka lapha ekhaya, sokunzima ukuthi baphilisane nomkamfo wabo ngoba mhlawumbe bona bahluleka ukuphilisana labadoda wabo bomkabo lapha kade besuke khona. Kodwa nje futhi lakho kuyalungiseka, o-anti nje kumele baqaphele ukuthi hayi abaphazamisi emzini womfo wabo, ukuze umuzi phela ungafi, uhlale ukhona, ukuthi loba behamba bebuya befica umuzi lokhu khona bengaphazamisanga umuzi womfo wabo.
Siba ingxoxo yethu yanamhlanje nkosazana Mathuthu.
Ngibongile kakhulu msakazi ukuthi sixoxe ngale ndaba emalala lomamazala lomalukazana labo anti lapha ekhaya. Engingakutsho nje ebantwini ukuthi awu kuyaphileka mpela, kuyeneliseke ukuthi liphile kungelangxabano. Okuqakathekileyo nje ukuthi abantu bahloniphane, omunye nomunye azazi indawo yakhe lapha ekhaya. kuhle kakhulu ukuthi liphilisane njalo into engenzeka mina lo makoti wami lo bazali bami lo mfo wethu siyakwazisa ukuthi siphilisane kahle kungela ngxabano wonke umuntu engakwenza ngiyabonga
okwalamdlasi malapha kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu sizo zonke besixoxa lo nkosazana Victor Matutu okuhlanganiso yezimi imbokodo ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu silontukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo ofuselela umoya igama ngontungameli inkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje sihloze inkosi ezithandekileyo sizathola ilizwi lethu lokukhumbuzana nje kwalimzuzu emlutshwana elandelayo encwadini yezenzo memisebenzi yabapostoli sikhangele uverse 57 lo 58 kufundeka kanje base bekhamuluka ngezwi elikhulu bavala izindlebe batheleka kuye kanye kanye bamkhiphela ngaphandle komuzi bamkhanda ngamatshe ofakazi babeka izingubo zabo ngasezinyaweni zensizwa igama layo lingusawuli zihloze inkosi ezithandekileyo owayathola ithuba ayibale indaba lesuyela phezulu lapho eqalela khona kodwa engakutsho ngamafitshane ngayifinqa ngithi mina indoda le okukhulunywa ngayo lapha uStefan uStefan wayekhulume indaba yevangeli engashayi inja efihla umphini eyilandisa njengoba injalo eliqiniso elalibaba ezindlebeni lenhlizweni zalabo ababelaleli wayilandisa ngendlela ababeyazi kazange adobhe indaba engelani lalokho ababekwazi wayibeka njengoba injalo wabuyela emuva wakhuluma aboMoses ukuthi indaba yahamba njani kodwa ke ilizwi lethu namhlanje likhuluma ngokuvala indlebe kuthiwa ke bakhuluma laba bantu ngelizwi elikhulu base bevala indlebe bamsukela zihloze inkosi ezithandekileyo kukangaki kumbe ngamathuba anganani lapho abantu abavala khona indlebe okumele kube yizo ezizwa iqiniso elikhulunywayo indlebe zabo bazivala ngenxa yokuthi wayebatshela iqiniso ngalokhu abayikho khona abantu bayavala indlebe zabo bengafuni ukuzwa izinto ezisiza umphefumulo wabo ikakhulu abantu bangaba baningi ungaphiyananzelela nxa abantu bebaningi ungathi kungena omunye umoya mbelinye idimoni ufice besenza le nto engelangqondo owaziyo mhlophe ukuthi nxa angabe eyedwa angake akwenze khona lokho akwenza esisemphakathini abantu iqiniso kabalifuni abantu into esobala kabayifuni abanye bazibazonde ngisho lento esiza umphefumulo wabo kambe aluba bavula indlebe zabo bazilalelela ukuthi uStefan uthini kanti lokhu ke wayebalandisela izinto eziyizo ababezazi bezifundile zisuka kubokhokho womunye kuze kuyefika kubo isizukulwane sabo asilaleleni izinto ezikhulunywa singavali indlebe abanye umuntu uvala indlebe aze akhuthwe ngamathuba amahle angamsiza empilweni kanti njalo ukuvula indlebe ulalele umuntu ekhuluma ubusucubungula lokho okutshoyo yikho ukuhlakanipha uvala indlebe umuntu ekhuluma into ingazibe ingenjani vula indlebe uvule ingqondo uyicubungule uyizwisise ukuthi kambe into le ingisiza njani bavala indlebe endaweni yokuthi balalele basole ngemlomo nxa babesola kuthiwa bamsukela ke baze bamkhuphela ngaphandle bamkhanda ngamatshe vula indlebe ukhohlwe amatshe asikhuleke Thixo sicela ukubana indlebe zethu zivuleke lezi esilizibona ngamehlo kuze kuvuleke le ndlebe zangaphakathi silizwe ilizwi lakho likhuluma kithi amen
uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.
Siyabonga ntungameli Nkomo ungathinelwa kusasa. Sokuyisikhathi sohlelo lobatsha.
Nalitshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle. Ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje. Igama ngumike hobe. Namhla sixoxa lo MJ Sings, umhlabeleli usakhulayo odabuka kontuthu ziyathunqa usanda ukhipha ingoma entsha ephansi kwesihloko esithi Feels. Wothi silitshayele le ngoma kancane bese sixoxa lo MJ Sings.
Yena lutongi kwese kanjalo Tengo nanda sapu yekai Solo lo kubu selina Tengo nanda sapu yekai.
Ingoma ka MJ Sings Feels uthi sekumnandi awusabuye ekhaya.
MJ,
ngiyakwamukela kuhlelo bafunda.
Buza, great ba.
Namhlanje sikhona kuhlelo, we're talking about ingoma yakho entsha, Feels. Awusitshela okuningi ngale ngoma.
Feels, ingoma yokugcina esayiphekayo kuproject ephumayo, i-EP ephumayo. So, sasipheka nje, uma i-YouTube ngiyaqalayo nge-beat and I'm like, hey, beat le liyatshaya abafuni, ngakwazi ukuthenga ligade masiku. Safika ukuthi hayi na, the songs actually. Yadonsa ngaye so sayibiza ngo Feels because isitori sengoma le ngesabantu abathandanayo abantu abakhuzuke bonke besaqalisa then omnye wabo seqalisa ukuba nenotho then ngasabonakali ngasatholakali nasendlini sewumuntu osehlezi nje esemaphathini so ngiyenzama ungani ngiyabhala i-storyline esingani sihlukene lento abantu abanjalo ukungizwa ngiyesicula in terms of ezothando
ledlalade elizaphuma awusibele okuningi ngale lidlalade
idlalade leli lihlukene ngiyazi abantu
abaningi MJ lihlukene kanjani
this time sizamile ukungani siya-incorporate ama-sound anganahlukeneyo sizame lathi ukuzi-challenge ngoba ezama-artist kumele sesihlala sikhula this time yazi asike siba surprise babethona abathi ngiyuthanda kulungezo ukuphilisa
tshela phela uZulu ukuthi ingoma le entsha bangayithola ngapha
ingoma le entsha sicabanga ukubona kungcono ukuthi siyifake ku-YouTube project yelandelayo yesoyifaka esitolo abafuna ukuthenga abayenelisayo then abangayithiyo la esoyifaka futhi ku-YouTube bebuke then abafuna ukusilandela besilandele ku-Instagram naku-Twitter @IMMJSings then Facebook MJ Sings like Twitter Spotify MJ Sings
abantu they want to hear you sing ingoma yangkhona abashaye ngefreestyle
bazokuthola abashali bayo sengizela phezulu nazo songazi bazokuthola abashali bayo How some diesel up tezul now chasangaz how maja so yabanda hey how maja so yabanda
yiyole
bele kumele bahambe ku YouTube abantu ku YouTube zilukandaba MJ bonga thina
siyabonga.
Hayi ke zilukantaba sithanda ukubonga uMJ Sings ngokungena kuhlelo lwethu lwabasakhulayo. Kwane lokwalamhla zilukantaba mthwakazi omuhle silukugqiba lapha uhlelo lwethu lwabasakhulayo olivalisayo ngenjabulo. Igama nguMike Hobe wothi ngilitshiye ngengoma kaMJ Sings. Bye bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Kwezemidlalo iqembu leBulawayo City linqobe eleBulawayo Chiefs 2-1. Emdlalweni weJibuku Super Cup namuhla, wathi ele Platinum FC lalo linqobe ele Wawa FC 5-1. Kweminye imidlalo efanayo, Highlanders 1, Chicken Inn 1, Yata 1, Harare City 3, Capes United 1, Herentals 1. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Liyamemetheka igciwane le-COVID-19 ezikolo eZimbabwe. Bayakhala kakhulu abantu emaphandleni eZimbabwe ngokuswelakala kwemali lokunye okokuziphilisa. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesango, Kipsdu.